sokuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesibili mhlaka 30 kuLwezi 2021. Igama nguNtungameli Nkomo. Nanzi ezihamba phambili. Inani lababanjwe umkhuhlane weCOVID-19 likhwele ngesilinganiso esikhulu izolo laya kumakhulu amabili alamachumi amathathu lanhlanu 235. Kulowesilisa otshaywe ngabasekeli bezanu-PF kakubi bamkhumula amazinyo kobulawayo. I-World Food Program ithi yamukele i-$5.7 million eyokuphathisa abalambayo ngokudla emaphandleni lasemadolobheni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abangamakhulu amabili alamachumi amathathu lanhlanu 235 ababanjwe umkhuhlane weCOVID-19 eZimbabwe izolo. Luthi njalo kuloyedwa obulawe yilumkhuhlane. Inani lababanjelwa umkhuhlane lethu siyabanengi ngoba liqinise okumangalisayo nxa liqathaniswa lakumalanga asanda kwehlula. Lokhu kuza ngesikhathi sokutholakale umkhakha weCOVID-19 omutsha kwele South Africa obizwa ngokuthi Omicron, wona ocatshangelwa ukuthi umemetheka ngamandla ukwedlula eminye imikhakha ekhona. EZimbabwe akukazakali ukuthi ungaba usukhona na lumkhakha. Umphathintambo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga uthi uhulumende usadingisisa. Phakathi kwabantu abatholakale belomkhuhlane lo izolo abangu-73 babikwa bengabafundi kwesinye isikolo eMaswingo. Kulowesilisa othi ulisotsha obikwa etshaywe ngabasekeli bezanu-PF kakubi bamkhumula amazinyo kobulawayo izolo. Inkundla yeZim Life ithi isehlakalo lesi senzakalele phakathi kuka-10th lo-11th Avenue esitaladeni sika-George Slundika. Lenkundla ithi umatshaywa uzame ukumisa omunye undoda obenze ingozi yemota ukuthi engasuki amapholisa engakafiki. Ithi obemiswa lo usuke watshayela abasekeli bezanu-PF ucingo basebetheleka bengasadlanga nkotshana. Befika lapho bahlasele owesilisa lo olisotsha bamjikela emoteni yezanu-PF. Kule video eveza ukuhlaselwa kwakhe kanye lemota yezanu-PF yebisetshenziswa le elenombolo ezithi AEN7705. Kubikwa kubotshwe abantu ababili phezu kwalesi sehlakalo. Obona ngokwethula kwemibiko kuZANU-PF umnumzana Tafazwa Mugwadi utshele iStudio 7 ukuthi bebengakabi lolwazi olwaneleyo ngalesi sehlakalo.
Parizino atisathaziswa neBulawayo province sizwi zvaitika sezvo muri kuti ndokwazvaitikira atisathavana mashoko akakwana uye neumbo hwakakwana kuti chii chaitika ikoko. Asi nyaya dzakaita seizvezvi inyaya dzatinenge tichitarisira kuti dzinobatwa
Okwa manje, asikaziswa ngabeBulawayo province ukuthi kuyini okwenzakeleyo. Asikabi lolwazi olwaneleyo lobufakazi obugcweleyo bokuthi kuyini okwenzakeleyo. Kodwa esikukhangeleleyo kundaba ezinje ikuthi ziphathwe ngamapolisa ayiwo akhangelane lokugcinwa komthetho.
Phangwa izo sokuthi nozokwazi ukukomendatiswa ukuthi zifundise.
Umnumzana Tafazwa Mugwadi ngomqondisi obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla leZanu PF. Isiphathamandla sogatsha lwabatsha kuZanu PF umnumzana Mabutho Moyo ohlala koBulawayo uthi abaphatheke kulesi sehlakalo yizigebengu ezimele zibotshwe.
Hayi, Zimbabwe baba lilizwe elisebenza ngomthetho, amapholisa kumele enze umsebenzi wawo. Lo muntu okade bethatha omunye bemfaka emoteni akuvunyelwe elizweni leZimbabwe okade bekwenza. Ukube behamba imoto yeZanu PF akusho ukuthi iZanu PF ekwenzileyo. Ngabantu abangelangqondo kumele bebotshwe, bejeziswe ngumthetho welizwe leZimbabwe. Ngizwile lapha ngiyabona kuthiwa sebebotshiwe, yikho ukusebenza komthetho eZimbabwe khonokho.
Umnumzana Mabutho Moyo isiphathamandla sogatsha lwabatsha kuZanu PF. Sixoxe njalo lesikhulumeli seMDC Alliance koBulawayo umnumzana Sithanchirodza.
Lokho esikubona kuvideo yikho okutshengisela ubuntu beZanu PF. Phela iZanu PF asiyithandabuzi, iZanu PF yiphathi esiyaziyo ukuthi ilodlakela, yiphathi ezinika amandla kaSathane. Ngitsho lokho ngoba uhulumende kalawo mandla okalalo ilungele uhulumende lokuthi achaye abantu. Imthetho ndaba esilala lapha ezweni kayichayi bantu. So abeZanu PF zinika amandla kaSathane ukuthi ya yibo bodwa abanamandla okuchaya abantu. Njalo amapholisa amelanga angenele lapha abaphambanisa khona, amapholisa kamelanga angenele encedisa lo ochayiweyo nxa kuyikuthi umuntu lo uchaya abantu beZanu PF. IZanu PF yiphathi yodlakela abantu, kumele babe wazi iphathi yombhuqazwe ebhuqa abantu besiNdebeleni letha ingxabano ngomhlobo, yiphathi ehamba ibulala amalunga ama opposition, yiphathi yokuthi sonke isikhathi kumele kube lomkhosi obangelwa ngabantu beZanu PF. So lokho kwenzakalayo wakusimangalisi. IZanu PF yiphathi vele ethanda ukuthumba abantu.
Kodwa iZanu PF ithi abenze lokhu izigebengu nje ezingelani lesimo sebandla kumbe ezingavezi okwenzakalayo kubandla leli.
Uyabona lokho okwenzakalayo, angithi yona iZanu PF ibisala isithi yona kayithumbi bantu zananzela kule story zabo Joana Mamombe labo sesiya eChibiri labo Netai Maroba. Kule ndaba ezethu khona pha koBulawayo eyokuthi mina abantu ababegqoke into ama uniform esoja bangena bachaya iwindi ngesidindi sombhobho, bangena khona pha endlini yami besithi badinga mina. Kodwa uhulumeni uyakwala khonoko. Amanye amalunga eMDC abotakunda otinashe kambarami bonke sebeke bathunjwa bachaya kakhulu. Ukhona umfana umcheyiwa. Indaba le vele iyaziwa abantu abaningi, so ayisiyo into esimangalisayo. Banandela indaba zabo yithayiza mara. So khonoko ukuthi umuntu uyathunjwa ngumkhuba weZanu PF sikubonile thina ngesikhathi seguground uFraser Gibson esibanda bethunjwa phakathi esontweni. Umuntu ehambe esontweni ukuthi ayothandaza kuNkulunkulu bebuye bona abeZanu PF bemthathe bemthumbe. So ayisiyo into esimangalisayo khonoko, vele kuhle kutshengisele mhlophe ubuntu beZanu PF. Njalo kathesi akhona amahungahunga ukuthi bafuna ukuthi befake umthetho ukuthi thina singakhulumi ukuthi iZanu PF iphathe ithumba abantu. Bakabafuna ukuthi thina sikutsho ukuthi iZanu PF iphathe ilodlakela engenela abantu ezindlini belele, ithumba abantu, iphathe ehlukuluza uZulu. So lokho okwenzakeleyo kulo bhuti lapha koBulawayo umsotsha lo akusimangalisi. Kuzananzela ukuthi umuyi uJoseph Msika lo Dabengo bake bakhulume emhlanganweni yeZanu PF ePolitiki bathi abafuni udlakela koBulawayo. Kwaba lodlakela khona apha koBulawayo eMagnet House. kwaba lo mpolisa osebenza nsito kuthiwa nginnocent bayo owahlukuluza watshaya abafana bezanu pf yena lowo bagcina bemsusa khonapho kebulawa bemhambise emanyikaland so vele iphathi le yiphathi elodlakela
Umnumzana Sithanchirotsa isikhulumeli seMDC Alliance kobulawayo. Sehlulekile ukukhuluma lesikhulumeli samapolisa Umnumzana Paul Nyathi. Inhlanganiso ephathisa abaswelayo ngokudla eWorld Food Program ithi yamukele imali eyisigidi zamadola eMelika ezedlula ezinhlanu i-5.7 million dollars eyokuquba lomsebenzi emaphandleni lasemadolobheni. Imali le ivele kugatsha lweMelika olweUnited States Agency for International Development i-USAID lona osoluphathise ngezigidi zamadola ezedlula amajumi amahlanu lanhlanu i-45 million dollars lonyaka. Isiphathamandla se-USAID eZimbabwe umnumzana Zeb Simpson utshele intatheli zindaba izolo ukuthi elemelika lizimisele ukuqhubeka lincedisa abalambayo. Isiphathamandla se-WFP unkosikazi Francesca Adelman yena uthe imali le izosetshenziswa kunhlelo ezitshiyeneyo ezigoqela ezokulima. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umfundisi Angliston Spanda olwela amalungelo kaZulu.
Into ephiweyo awuyisoli ngoba ngesilungu kuthiwa a beggar is not a chooser. So kuyabongeka khonokho okwenziwe United Nations labo USAID. Kodwa ke it is a drop in the ocean. Thina njengabantu abafisa abalwela amalungelo loluntu njalo sikhangele ngendaba ze-development. Abanye bethu sikholelwa ukuthi inhlanganiso njengabo WFP kumele zenze okuningi more than just ukunika abantu i-aid. Minengi iminyaka kulethwa ukudla kade kwakulokhu kuholiswa abantu ukudla kodwa indlala yabantwini kayisoze yaphela iqedwe ikuholisa abantu ukudla. Indlala izaphela kumbe izaphunguleka nxa abantu bezafundiswa ukuthi bazisebenzele balime. Ngizwe kuthiwa bathi izaba-ke ukuthi abantu bazilimele kuyinto enhle kakhulu leyo yokuthi abantu basebenze ngezandla zabo. Futhi esingakuthandiyo kakhulu yikuthi abantu bagcine besenziwe amavila lokho sekuthi i-donor dependency ukuthi abantu sebehlala bengasasebenzi lanxa ezulinile njengalo nyaka njengoba kuthiwa bezomkhathi besiliza kula abantu bahlale belindele ukuthi bazaholiswa i-WFP bazaholiswa zinhlanganiso zizimele zodwa khona lokho yikho kwenza i-Afrika ingaqhubekeli phambili. Kodwa-ke nxa uncedolo lungabuya lube bengoluqhuqhuzela abantu ukuthi basebenze balime ukuze babe lokudla i-sustainability kungayenza ukuthi kusiya phambili uthi udubo lokudla e-Afrika lube ngcono.
Kambe ukudla lokhu kuyafika yini ebantwini abakudingayo kumbe lakho kungaphelela emoyeni nje?
Khonapho kusuka kube lohlupho lokuthi ama-structures akhona yini on the ground. Asifuni futhi yikho kucina kusiba lokudla okucina sokuphiwa abazama abebandla lithize abanye bencitshwa kumbe ukudla kwakukhona kucina sokusetshenziswa ngabanye abezepolitiki ukukhankasa njengoba 2023 yesiza sokuza kuba lokhetho. So siloko sabela-ke khonokho ukuthi lokho kudla kumele kube lama-structures aclear aziwayo futhi ukuthi ukudla abantu bakhona abazathola lokhu kudla ngobani njalo ngasizathu bani yindaba esigabeni esinje kuhola ubani kungaholi ubani kumele kube izinto ezibakhona zibe clear. Kodwa nxa kungela ma-structures anjalo lama-systems anjalo azayenza kube le-transparency le-accountability sesabele ukuthi ukudla lokhu kungacina sokusetshenziswa ngendlela ezingayisizo kumbe kucine kungafikanga kulabo akumele bakuthole.
Umnumzana Angliston Spanda ulwela amalungelo kaZulu. Umongameli yamasoni mnanga kwa uthi ilizwe lilahlekelwe kakhulu kulandela ukubhubha komqondisi wogatsha lweZimbabwe Investment and Development Authority umnumzana Douglas Munasi. Umunasi uthe wafela endlini yakhe eHarare izolo. Amapolisa athi asadingisisa imbangela yalomlilo. Umnanga kwa uchaze umnathi njengomuntu obebukhali emqondweni engusomabhizimusi olohlonsi njalo uthe ube ngumlimi wezinga laphezulu. Uthi umnathi ubesebenza nzima emizameni yokuhuga abatshali bezimali ukuthi baze eZimbabwe. Seli ubonile na ukusemaphephandabeni. Inews Day ithi iZimbabwe Anti-Corruption Commission isivule uphenyo phezu kokuthengiswa kwempahla kamuyi umnumzana Perence Shiri ngaphandle komthetho. Ikroniko ithi ukubhalwa kwemihloliso yabo Grade 7 kuqale kuhle izolo kungelangxaki. Izim Life ivika ukuba imuli kamnumzana Douglas Munathi yena otshele endlini izolo ithi umnathi ubeke wamukela imbiko yokumethusela phezu kogwalo lwabantu abalamapulazi amanengi aluthumele umongameli yamasoni Mnangagwa. So kuyisikhathi sembiko yenu.
Owawuzala mina nguTimothy Mhlanga oweHarrisupi esigabeleni seSinokani. Ngibulisa bonke abasakazi beStudio 7, ngizobulisa bonke nabalalela iStudio 7 kulizwe lonke jikelele. Ngiyabonga kakhulu njalo ngiyakhuthaza kakhulu ibandla leZaphu ngendlela elikhuthaza ngayo elihamba lifundisa ngayo abantu ukuthi lona lizazimisela njani ekukhetheni olulula. Ndelayo ngiyabonga kakhulu ngokuhamba behayela ithi abantu ngoba bahamba kusigaba zonke lezi eziphande ebengacabangela ukuthi bangafika kizo. So ngicela futhi nama youth kakhulu ba register ngoba khangane esabelweni sakithi ngapha abantwana abaningi bathi khona ku register lokhu thina asingeke sikwanise kodwa sibakhuthaza ukuthi ba register ukwenzela ukuthi bavote kusasa babone ilungelo labo langokusasa. Siyabonga.
Ngiyani basakazi beStudio 7 kanye nabalili bonke sakazi igama ngokothiwa okhumalo mzila ejutho elubana sakazi udaba engiyile ludaba lweZANU-PF. iZANU-PF ayikho eZimbabwe ngokuzophatha ilizwe ilapho ngokuzohlumizela amalungelo abantu nani nokucathela amacala ebhekane nawo. Bengicela ukuthi ibandla leZANU-PF liphume embusweni kungene enye ibandla elizophatha kahle amalungelo oluntu singakhethi ukuthi liphi but sicela abantu besindebeleni bephathe ngendlela, abesikhalangeni bephathe ngendlela, abesitonkeni abesisivendeni bephathe ngendlela kube bayabili abathathu nothi bedlule abantu abazala kule ndawo leyo into esingayivumeliyo silibandla le-MRP silibandla labantu beseZimbabwe. Sicela sihlonitshe singabantu besindebeleni, sihlonitshe singabantu besikhalangeni, sihlonitshe singabantu besifendeni besitonkeni, sihloniphe. Ngiyabonga msakazi wami, ngikhuluma ngenhliziyo yobuhlungu iZANU-PF isiphethe ngisenza sobungcwele fulazi South Africa lasikhona siphethe ngisenza sobungcwele asisazi ukuthi thina sesidinga kuphi ezweni lakhubethu ezweni esizalwa khona.
Sanibona basakazi abathandekayo bayabethi ngesiqhuza simthanda nyani lana simthanda kakhulu ngokusisakazela iindaba ezithinta thina eziningi zithinta thina impela ekhaya ziyasithinta kakhulu. Mbuye futhi mina ngiyangithi mina ngiphambili nge-MRP ngumthokazi ngokumthokazi ufuna yena. Wena ma usasa ungumthwakazi uphuma komthwakazi angithi uphuma emaNdebeleni usesena leya emkukholela ukuthi amashona azathanda wena zingeka kuvotele manje ungavotela maybe 1 2 3 maybe labe lelo relative yana but nje angeke laba abantu bakuvotele laba I know those guys bayaba bakuvotele so laphana everything buya kuzaphule esikhona le mina bengayigcini iviwe izano izano seyabuya yayiphalaza futhi asikwazi maybe banye banolwazi ngakho ukuthi iyaphalazwa kumbe iyakuhamba ndlela asikwazi kumbe ithunywe yizano ukuthi izobhayizisa kumbe ithunywe izano ukuthi izothola amavoti ngapha emandebeni asikwazi into sengibuya futhi ngithi mina kathi yilifa yini lelo ukuthi akona kuzokuthiwe kona izaphu sithathwa uyo usibangilizwe lale yilifa yini mangelifa abasebenzi ngokulifa pay bengasebenzi ngokuphathi bengadli ngegama lephathi mandivikwa ngumphakathi
ngibingelele kwistudio 7 nabalaleli bonke okhulumayo nguChristopher Nyati emangwe Plumtree phansi la okuhlangana khona uchurchi nosimukwe kwentali engaphansi kwesikabhango induna isigaba hhayi ngiyabulisa kakhulu abakonyati bonke abakithi engizalwa khona ngibuye ngijampele phesheya komfula kotabona ematobo ngibulise bonke abakomoyo ngisithi philani bantu bakithi ngigqugquzela njalo abantu bakithi ukuthi hhayi izaphu seyikhona izaphu seyifikile asambeni ngobuningi mhlaka 18 siye konyongola siyobonisa umhlaba ukuthi babe sithi bayibulele kodwa ke ngoba inkomo washo ukuthi izaphu ifana le poison oyiginyileyo uginye islow poison naye isivukile bayakhala ngapha left right kukhala omakhelwane kukhala bonke yonke imihlobo iyakhala ikhaliswa izaphu ngoba iyipoison phela okudinga ukuthi bazame ukugijima besebenzisisa ukuthi umbeleyo poison izaphuma kodwa ke hayi poison izaphu kayiphumi iyakudla kancane kancane asingeneni ke bantu bakithi sicela usupport yini ngoba thina sithi amandla kawehle ayezabelweni kubobani ebantwini kathesi engichaza ukuthi sicela amandla mpela abantu bakithi kuwonke i-MapSouth yonke siyacela isupport bantu bakithi ngokwami ukufisa bengifuna sibe lama-MPs namakhansela nama-senators ezigabeni zakithi siyekele okamakhelwane ngelilanga ethi iBhayibheli ungamkhonzi unkulunkulu ongamaziyo manje namhla sithola abantu bakithi bekhonza unkulunkulu bakwezinye izizwe God bless you love you all
abalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318 singene kwezivela kwamanye amazwe umsakazo we-Voice of America uthi inkantolo yaphezulu kwele Botswana yale ukwamukela isicelo sikahulumende esokuthi yesule isinqumo esethulwe ngumthethwandaba waphansi ngo-2019 esathi ukubandlululwa kwesitabane kungaphandle komthetho umsakazo munye uthi uZulu wakwele Burkina Faso utshengisele esitaladeni izolo efuna umongameli Roch Kabore achiye umsebenzi ngoba esehluleka ukuqeda ukuhlaselwa kwabantu ngabahlamuki besimuslim abedlulise amalawulo singene kudaba lwemelika umongameli Joe Biden usekhuthaze abangakahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 ukuthi bahlatshwe ukuze bazivikele kulandela ukuqhamuka komkhakha walumkhuhlane omutsha owe-Omicron. UBiden uthe lanxa kulungile ukuthi abantu baphatheke kabi ngalumkhakha akumelanga bethuke. Ukutaze asebehlatshwe amajekiseni omabili abaleminyaka isukela kwelithumi lasishiyangalombili ukuthi bahlatshwe ijekiseni yesithathu i-booster shot ukuze baqinise amasotsha omzimba enelise ukumelana legciwane leli elitsha. Wengeze wathi lanxa umkhakha we-Omicron ungaze uhlasele ngamandla, uhulumende wakhe kasoze avale ilizwe njengalokho okwenzakale esikhathini esedluleyo. Uthe ukuze kwehliswe umthelela walomkhuhlane, abantu kumele baqine ngokuhlatshwa. IMelika isivimbe izethekeli esivela emazweni afana leZimbabwe, iBotswana, Namibia, South Africa, Mozambique, Malawi, Lesotho, leEswatini kulandela ukutholakala komkhakha lo omutsha kwele South Africa. Ukuhlaziya amazwi kaBiden sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Tim Moringa.
Ye, hayi sesibona umkhakha lo we-Omicron ngathiwa abakakwazi ukuthi vele uze affecta abantu njani, kumbe ukuthi abantu mabe le-Omicron bagula kanjani ngoba usasemutsha. Sibona ama-countries Southern Africa sebebafake ku-ban, travel ban ezokungena in the UK, le EU, le America. Mina ngithi uyabona into eqakathekileyo izukuthi umuntu lo muntu kuyahlupha ukuthi ube kwazi ukuthi abantu babe befunani or babelieve ngani. Into ekade sibona in the first vaccination call ngaba uBiden last year, sabona ukuthi abanye ama-religious leaders, lamanye ama-political activists, labantu abaningi nje bebefaka umkhakha lowo legciwane le-COVID as a sign ukuthi abantu abayesikristu bebelieve ukuthi hhayi abantu sebezahlatshwa ijekiseni ezizakufaka u-666. But sibona ukuthi hhayi kwakungamanga lokho. Kuqakathekile ukuthi abantu bavaccinate ngoba umkhakha lo asikwazi ukuthi uzahamba kanjani and ume kanjani okukatest ngoba ama-numbers akhona asesemancinci.
Umongameli Biden uthi ilanxa ungaze uhlasele umkhakha omutsha lo, ilizwe kalisoze livalwe, akusoze kube lama-lockdown esiwabone esikhathini esedluleyo. Ubona kusiba njalo yini? Lanxa mpela ungaze usabalale lumkhakha kufane la nyakenye.
It depends ngoba iAmerica i-first shot yomuntu wonke i-population is at 74.1% vaccinated with the first shot. The second shot abantu ababethathe i-Pfizer le Moderna ngoba ayengama two shots ikho ngathiwa kwakulama numbers amancinci. But hayi ngiyabona abantu kathesi siyabona kathesi ngoba i-season yangikhona nge-flu shots. Sizabona ukuthi abantu abaningi mbeni bazavaccinate mbeni bazavuma ukuhlatshwa wona lawa amajekiseni ukuthi avimbezele i-Omicron le general COVID esasilayo last year. So angibona okwakathesi kusiba nama-lockdown ngoba i-NIH, i-National Health of Institute, ahanjiswa ngobaba uFauci, ingathiwa they have the models okuvaccinate abantu to avoid mass lockdown.
Umnumzana Tim Moringai uhlaziya ezombusazwe. Izibhethe ngebezihamba phambili. Inani lababanjwe umkhuhlane we-COVID-19 likhwele ngesilinganiso esikhulu izolo laya ku-235. Kulo isilisa ochayiwe ngabasekeli bezanu PF kakubi izolo kobulawayo bamkhumula amazinyo. I-World Food Program ithi yamukele imali engange 5.7 million US dollars yokuphathisa abalambayo ngokudla emaphandleni lasemadolobheni. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo half past 7 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo half past 6. Yimi untungamilinkomo.